umuwe dumbodema awukho right mubi kakhulu ikakhulu eziviweni izifuwo azisele lapho ezinakha khona amanzi amadami ethu athile wonke wonke and iinkomo ziyafela phakathi zabo ukuthi zidinga amanzi okunatha and nezibholane zethu zonke zifile aziphumi manzi isibholane esiyi-1 esiphumayo sivukelwa ngo-2 ebusuku so akula vele apho ithatha khona amanzi na abathola amanzi bathola kudamu lokusibantu but amanzi akhona angcolile akiku-right ukuthi emuntu unganaso kunokuqala uwabise kuqala ungakanati
sezicuba yini inkomo lezinye izifuyo njengesikuzwayo kwezinye iindawo zelizwe
ziyacuba kakhulu baba ngoba lo nyaka vele izulu belingekho uyalazi amanzi kade khona bemalutshwane so kathesi vele iinkomo ziyacuwa and eziningi vele ziyafa egangeni abaningi bathola zifile egangeni sebethisa
indlala ebantwini yona imi njani
indlala ikhona baba indlala enkulu si ngoba abaningi vele abavunanga lutho emasimini emasimini kwatsha azange sathola lutho kwakuthile emasimini abantu nje kathe sebenceza idona le khona ukuthi abantu bahamba emgwaqweni bengasenza emgwaqweni amaviki amabili sebephuma kungena abanye sesiphila kakhonoko kodwa impilo lasinzima ngoba indlala ikhona siyile ebantwini
kula yini inhlanganiso ezizimeleyo ezabela abantu ukudla njengokuvama ukwenzakala ngesikhathi sendlala
akula i-food for work yiyo ekhona la ma-organization amanye akula kudala ahamba i-op le vision kudala zahamba so abantu basebehamba-ke beyokhalaza-ke ku-food for work ukuthi khona kayincedisa abantu